Abakhulume lomsakazo we-VOA Studio 7 bathe uMgabe wathiya isikhundla sikamongameli eseyangiswe okumangalisayo ngunkosikazi wakhe owayethuka abanye abakubandla leli okungelankawulo. Bathi kwakusobala ukuthi unkosikazi Mgabe wayefuna ukuthi kufika umhlangano we-ZANU-PF Extraordinary Congress ozakwenziwa kunsukwane ezilandelayo esephenda indlela yokuthi abe ngumsekeli kamongameli. Bathi lokhu kwakuzakwenza ukuthi acine esengena esikhundleni sikamongameli ngoba umkakhe wayesekhanya ukuthi usephela amandla ngenxa yokuluphala. Okwamanje usevalelwe phandle kwakho konke okwenzakala kubandla leli kulandela ukugenqulwa kwaMgabe embusweni ngumnumzana Emmerson Mnangagwa owabambisana lebutho ukuthi athole isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abathi unkosikazi Mgabe wenza ukuthi umkakhe achiye umsebenzi ngumfundisi Taphumane Clement Zenda owenhlanganiso ye-Christian Voice Zimbabwe othi ukwenza kwakhe kwakhuba abantu abaningi eZimbabwe ikakhulu kubandla elibusayo eleZANU-PF. Umfundisi Zenda uthi akusamelanga abantu bazihluphe ngonkosikazi Mgabe ngoba usengumuntu kazana.
Icala lakhona ayisocala esingathi ke lingafakwa emthethweni ukuthi ke wathupha ubaba umsebenzi, kodwa ke hhayi sokusele nje ukuthi kasahlonipheki gasengumama ozuza lapho angahambela khona ngenxa yenhloni. Ngesenzo sakhe esinjalo wacina ekhuphisa ubaba umsebenzi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana James Kamwendo isakhamuzi sakoBulawayo othi kusobala ukuthi umnumzana Mgabe wathi isikhundla sakhe ngenxa yomkakhe owaye lomlomo ongahlalwa mpukane.
Yena vele indaba zepolitiki lezi khanya ngani kazwisisi, wayengaboni ukuthi lokhu akwenzayo kuyakwanisa ukungenisa indoda yakhe enkingeni.
Imbono kamnumzana Kamwendo igcizelelwe ngumnumzana Themba Lunga isakhamuzi seKariba othi kwaba liphutha elikhulu ukuthi uMgabe avumele umkakhe athethise abantu emphakathini abagoqela owayengumsekeli wakhe engakaxotshwa unkosikazi Joyce Mjuru, uMnangagwa lamanye amalunga ebandla leZANU-PF.
Usobala sibili ukuthi yena umfazi nguye owenza ukuthi indoda ixotshwe umsebenzi ngoba yena wayesokukhangelela ukuthi yena abuse.
Ubone ngani lokhu kwakungeke kwenzakale ngabe unkosikazi kaMgabe wokuqala umuyi unkosikazi Sali Mgabe wayesaphila?
Kwakusobala ukuthi nxa wayethole umuntu omkakhe wokuqala ngakabhanga wayephila, wayeza kukwanisa ukuthi emkhulume laye ukuthi athiye umsebenze izinto zisalungile.
Umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpopoma kudale lephalamende ekubandla leZANU-PF uthi laye ukhulume ngodaba lolu.
Lami ngibona ngani kungaba njalo sibili ngoba into eyahlukumeza uZulu labantu bonke nje ikhonokwana indlela ade seziphatha ngayo okuthi khona indawo zonke sehamba esengothethisayo kumbe kusemaralini and west of I think labo sinto okahle kwaba yi-cutting point ukuthethisa u-state church.
Unkosikazi Mgabe kwesinye isikhathi wayesethula amagama asindayo emphakathini esithi kulabantu abafuna ukususa umkakhe esikhundleni okungekho emthethweni. Umgabe uchiye umsebenzi mhlaka 21 ngoLwezi, ibutho lesizwe lize lihluthune intambo zombuso lisithi kulabantu abakugcele le-Generation 40 abazaphazamisa ukubusa kwakhe. Ibutho lathi unkosikazi Mgabe labanye bakhe base bebusa okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.